ama los otros que aceptan si les dice ajá, más bien y les dice que le den un hombre la fe eso nadie me la si le dice el último no es la nueva
Iyo siyana ngizela ukuthi kungena kwenu labanye bakho kobulawayo kwakungokuqala ngemva kwesikhathi eside lesi sikhathi libona ingane kuzaba lula na
ake kuzaba lula ngoba angiyabona kuqala laphana abantu bebelobevotele imdc bevotele imdc elamibandla bengalivoteli kodwa zisemarawundi noma sifakile noma sijonge iminyaka emlutshwane nale emithathu or so kube lenguquko eziningi ezizakileyo abantu abazibonele zona so mina bona abantu abantu siyobona labana sasichitha isikhathi sethu kodwa nabo amajaha lamankazi lasebenzayo ngoba kube lenguquko sinike kukhona ebonakalayo ebambekayo futhi so bona abantu abonokwana kuzayenza ukuthi bona abantu noma besiyavota abasayi kuvota bekhangela amapati sebezavota futhi bekhangela imisebenzi inzwa ngomuntu
amalunga la ayiwaza mela isigaba esijeneyo zelizwe kubandla lezanu PF abekiweyo kathesi abaningi ngabatsha abantu abangabijayelanga nje ubona ingani bangalethela ibandla amavoti na kumbe abantu besebejayelela abana bakuqala
well umuntu lo muntu osomele avuke ame akhankase okuzwayo especially laba abatsha abangaziwa ngisitsho kathesi abantu bekhangele sezokuuyavela kulowo bekhona bonanta ukudlula kwakhe isikhathi bangela ukuthi na mhlawumbe abantu bebengahluliseki ngokusebenza kwakhe so lo osebuyile emusha sokukuyele manje bana asukube asebenze ngendlela ephakemeyo ezenza ukuthi abantu labana bebonte hayi for sure njibasesitona ngosukugeza uzasenzela into ecacayo epheleleyo
simbonile njalo umongameli Mnangagwa etshelwa izizalwane zezimbabwe ekhatha uthi yena uzalungisisa idale lekhabhinethi kungidlula ukhetho ikhuluma nje sengani ibandla lezanu PF selinqobile
ungabona ungena ekhethweni ungela abayizi confidence ngesikhiwa ulabo ungakwazi into oyenzayo ingibona even laye uthamisa ofikisayo laye nxabo zekhuluma vele unhleka sewutshela ukuthi bona uhulumende wethu ngemva kukajulayi uyabesebenzi yimvamo vele omele umuntu ayenze nxa ungena ekhethweni ukuthengisa i-confidence leyo ngako ngithina kwelethu ibandla lomongameli wethu akusho confidence nje kuphela kodwa into esiyibonayo njalo le mizwa esiyizwayo nxa sihamba phansi kwabantu ukuthi hhayi abantu bangandisebenzise ukuthi bathi bona no ngake simnike ithuba simnike iminyaka yakhe emihlanu sike sibone ngoba ngendlela ahamba ngayo abayithi ngesilungu i-trajectory yakhe yindlela sibili engavusa ilizwe lethu leZimbabwe yindlela engayenza ukubana sibe lempilakahle engcono so bayabona abantu njalo balethemba ukwedlula lokhu esikubona komunye wethu umnumzana uthamise nxa ehamba ekhuluma usakhuluma okwamadlwane kodwa lo esilayo thina ubaba uMnangagwa ukhuluma okwamampelampela.